Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha hall kobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisola isinqumo sokwalelwa kwentathela izindaba ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa zinduna labantu abathinteka lokuhlukunyezwa yisiga sombhuqazwe owegugurawundi. Yamukelwe ngokudana okukhulu imfa kaMbongeni Ngema, obengumculi njalo engumlobi lomlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele, ongomunye owabaloba umfanekiso wefilimu uSarafina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha hall kobulawayo okwensuku ezintathu. Sibe lethuba lokuxoxa lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Velile Moyo ochasise kabanzi ngokwenzakeleyo.
Siyaqala ukwenza amalungiselelo ezisizelizathola nje vele kwathi wathi amapolisa vele amaningi kakhulu khona ngiyabona aqale esafika ku-15 2030 kusagcine sekulamapolisa we-over 6 akade sebekhona khona laphana and kukhanya bebebuye ukuzomisa umhlangano ukuthi vele waqhubeka. So sasesizama ukukhulumisana labo ukuthi size ukuthi ngathi kungenzakalani. Kwasekuyikuba nje nalowo bechuyeke ngizizwe ukuthi umbizi asethi wathi-ke kelincwane sa incwadi bebengathathanga kade bebakhona leso sikhathi basebefona ukuthi incwadi ibuye yathatha kade hhayi uma incwadi khona ethiwe ukuthi imhlangano iqhiye isizalivumela iqhubeke. Kwasekusiba yikhona lokho ukuthi incwadi ithebuyile lasesukule yahamba and then-ke kwasekuqala sikhulumisana nabanye njengela watsho ngomunye ukuthi hhayi kuyabazele thina sikhiye ukuthi sizolistopa ukuthi likanjeni baye sale ukuthi kunjeni phakathi
kwelii umhlangano awusayenziwangani
wanamhla usayenzakalanga lokwehlule ngoba besekho siphinjana kuma-meeting. Manje siphume kwemi-meeting kade silayo ngakuwa-5:30 siqeda ukuphuma kuye ebese sikhuluma naye nalowo onguye umabhala incwadi aphinde futhi ayikhansile usuperintendenti abambiza kuthi ngukapita sikapita onguye okhangele ukuluma isithuthi yonke.
Incwadi leyi kutsho ukuthi isikhansiliwe umhlangano wawusayenelisa ukuthi ube uqhutshwa.
Isikhansiliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi mbela siyitholanga leyo ncwadi elisho ukuthi kukhansiliwe. Ngoba uma kuyukuthi sebeyikhansila imele ukuthi bathathe le-original abayi-issue and then beke sebesinika elinye. Asinayo leyo ncwadi ethiweyo ukuthi umhlangano ukhansiliwe bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kula rekhodi yokuthi kunezinto abamnikeze leyo ncwadi.
Pho njengebandla lithethe sinqumo bani liza kwenza njani?
Thina esikhazeleleyo ukuthi siqhubeke nomhlangano yethu ebesiyihlelile njengoba ngithile ukuthi njengama-social conference okuyikunye sethesile sababuza ukuthi kanti i-risk yemhlangano wethu ingaphi ngoba umhlangano wethu ubungathathi ngisho abantu abaningi kungekho ku-publica u-advertise ngayo ubungumhlangano nje o-private. So uhlupho sesilalo selisemapholiseni lalawo ngoba already namanje njengoba sikhuluma kukanje sekungama-party 4 to 5 amapholisa lokhu egcwele wolini avalile amanye phakathi yeholi bavalile ukuthi belakulamuntu engangena phakuzelilani ngokuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa ayevala futhi mhlawumbe bezebangabalanga amathathu.
Okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhutshwe kungaba kuyini bake balichazela na?
Sizamile ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje bathi bona lezo zizathu zibhalwe esidini kodwa mawu udinisisa kungathi mabe khuluma ngakho kathi bona indaba ye yokuthi ba abana i-human power enough. Kodwa uma ungakhangela namhla bekulamapholisa afika over 50 akajela phansi ekhona ezomthi mhlangano. Kuyebe kulula ukuthi-ke badinge abantu babuye emhlanganweni laphana bazokhangela bayedisane nathi ukuthi umhlangano ube nokuthula. Emhlanganweni eminingi sesike saba nayo phambilini, amapholisa athumela abantu ababili kuphela mhlangano.
Umnumzana Velile Moyo, yisikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthola umbiko wamapholisa ngalolu daba ibe liphutha njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi velungadotshwa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo uNkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imibiko ngalo. Amapholisa athi kulabantu abathathu ababhubhele engozini yemota emgwaqweni osuke eHarare usiya eChirundu namuhla ngemva kokubhekwa kwekhombi ebizama ukudlula enye imota ngesiqubu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi uthi kulimale abantu abahlanu kulingozi njalo bathwalelwe esibhedlela seChinoyi Provincial Hospital. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu leKhisimusi kusukela mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye 90. Kusenjalo amapholisa ayethule amagama abantu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi iroli leMercedes-Benz eMarondera izolo. Abantu laba babalisa umntwana leminyaka esikhombisa 7, uKunaishe Majgira, uDutsai Teta, Sandukai Kamuriwo, Lorudo Chinyakovu. Igama lowesihlanu ongowesilisa alikatholakali ngoba izihlobo zakhe azike ziphambili. Zimbabwe. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole kakhulu isinqumo sezinduna eziphiwe umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi esokuthi azisoze zivumele intatheli izindaba emihlanganweni ezizayiqhuba labantu ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukunyezwa ngamabutho e-5th Brigade ngesikhathi salombhuqazwe. Izinduna lezi ziphiwe lomlando ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokeli wogatsha lwezinduna olwe-Chief Council, uMnumzana Mtshana Khumalo, utshele izinduna kunsukwane ezedluleyo ukuthi intatheli zindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa kwelimihlangano nxa intatheli zindaba zingekho. UKhumalo uthe njalo abantu abahlala emadolobheni abathintwa igugurawundi abafuna ukupha ubufakazi kuzamele baye emaphandleni ngoba kulapho okuzaqhutshelwa khona limihlangano kuphela hathi emadolobheni. Olunye udaba olusolwa ngabalwela amalungelo oluntu ngolokuthi izinduna lezi azilalo uhlelo lokuyakhulumisana labantu be-Midlands okungesinye sezigaba ezahlaselwa ngamabutho kamoyi uRobert Mugabe ngeminyaka yabo-1980 labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezigabeni ezintathu ezigoqela eMathabeleland North laseMathabeleland South. Sixhume umkhokheli wezinduna uMnumzana Mtshana Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kungani bengafuna ukuthi intatheli zindaba zingene emihlanganweni yabo ukuze zizibonele okuyabe kukhulunywa ngabathintwa yigugurawundi.
Angazi, imbono iyatshiyana kum. Ekwenze senza njalo yikuthi sinqinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lo mhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyatshiyana. kathi ke sihambisa impumela yomhlangano nje ube nje sihambise ku one central point njengoba ziyabe ziba ama-chairperson. Sibona zani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume iyabisazakala ukuthi iphume endaweni engaka than ukuthi ngilolwalowo aphumele yakhe lalowo aphumele yakhe. Yikho sibone kufanele sibe ne-center lapho kuya kuthi ngce once a week sibe ne-center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuleviki uhambe ngalindlela. Ya abanye bangacabanga khonokho ukuthi kulokunye siyabe sikufihla kodwa kula nto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides ingasithatha lokho abantu abazabe kukhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kukompyutha. So akula esiyabe siyifihla sibi but siyabe sikunikela nje ukuthi information ingahambi isabaleli ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces.
Nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungela ntathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle. Abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle. Kali kubone kungaba yinkinga khonoko.
Angithi phela wonke umuntu ulelungelo lokutho lokho okucabangayo la i-constitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisisho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma lakho khona lokho. Yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi siyemukela bemidiya yiyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sithethi hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke. Yebo kambe isolo ngingaza ngibalekeze liba khona.
Kulo daba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi. Kungani kungacaci khonapho?
Njengokutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona le indlela yokuthi ake siqale ngama-province lamabili iMathebeleland North leMathebeleland South. Uthi-ke ngase sibone ukuthi siqhube njani kuma-province amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midlands. Kwaba isivumelwano sibili esavele sathi siqalisa sinikezelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lokuyowasinikeza lokho wathi hhayi ake siqale ngama-province amabili ukuthi le e-Midlands sibone singaqeda lamabili.
Abanye bayakusola njalo ukuthi isibone lisithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi kuzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni. Bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni. Lithini ngalokho?
Nakho njalo kwaba yikucabanga okwethisakene njenge-chiefs council njengodaba lwanikezwa ku-chiefs council. Sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinaza ke siyengena kumunicipality senzele emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona. Yikho kwenza lokuthi sithi thina yena le ndawo akulanduna lokuthi lesikhundla esinganani eziya kuyangena kwenye induna yilela le induna izakuzimhlangano yayo kweyayo indawo. So sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni le ndaba yakulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona. Abalaba abanye njengoba usitsho ngabe zwile ukuthi kulo mhlangano nje ngelanga elingaka ngoba sizakhipha ishejuli yemhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile.
Likhangelele ukuqalisa nini lolu hlelo?
Sikhangelele ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa kodwa ngaze ayengisho ukuthi uzaba yipi inyanga ngoba kuselezinye izinto la esimele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuyaphandle. Sikhangele ukuthi ngenxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sesikhona ebantwini ekokrawu.
Umnumzana Mtshana Khumalo ngumkhokheli wogatsha lwezinduna Zimbabwe ole Chiefs Council ubexoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7. Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuthi udaba lwegugurawundi lulungisiswe ngendlela esuthisayo eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi ngendlela izinduna ezifuna ukuphatha ngayo lolu hlelo kusobala ukuthi iqiniso alisoze liphume.
Kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathumula ukhangela udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictator ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugurawundi bayenza i-media blackout. Bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala emaNdebeleni. Namanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudanisayo yi-1, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze libe victim centered. Uvictim uyokufuze ebe edicenter yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ungambulala uthi ungaceda ukumbulala laba abasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazwe bangama-refugees khona lenye, abanye bangikhona ngiyabazi. Abakaze babuye, balokhu basuka ngama-80s, abakaze bebuye la. So uma usuqalisa uhlelo lolu ungabaniki ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agada ayefika enkayi ayefika eTsholotsho ufikela kubani ngoba ubalekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi, ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikholi ukuthi lapha kulungiswa udaba lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala akulanduna odafuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, kufuze kube lo, bekufuze kuphume after consultations. Bekufuze kuqale kuyobuzwa abantu ngifuna ukuthi udaba lolu masilubamba kube le media yini. Njalo imidiya vele iqakathekile, kanani inhlelo zakahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imidiya, lolu hlelo olungavuzanga lukhavwe lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emerson ehlangana lezinduna e-State House, akukabi le ndlela yokuthi kuhlanganwe la ma-victims. So mbona ngazathi yona le yinto yiyo into esibonisa ukuthi akulanto elungiswayo. And indaba yenkabazo kulosizi ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lonke livalelwe, hayi kuyabe kulokuthi vele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kamaukhlanti it was done in openness. Leyo gugurawundi kufuze ukuthi into zangkhona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucathi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu njalo ekhankasela ukulungisiswa okodaba lwegugurawundi eye ibhetshu likaZulu. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7. Bayakhala abantu abanengi ngokwenzakale ngomnyaka ka-2023 ogqitshwa ngempela viki. Bathi akuya misebenzi kwele Zimbabwe okwenza kube lenani eliphezulu laba baleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Bathi kuzisa usizi ukuba ilizwe lehluleka ukulungisa umnotho okukhanya ubhidlika loba nje ibhanga leWorld Bank lisithe leZimbabwe lithuthuke ukwedlula amanye amazwe kuzansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kunengi okwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka okugoqela ukulungiswa kwemingcele yelizwe ukuvuselela imigwaqo lokunika uZulu inhlanyelo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxela umnumzana efidlela Ncube okwinhlanganiso yeNational Council Consumer Rights Association lomnumzana Malaki Nkomo owayemele isigaba seyinsiza edalele ephalamende ekubandla leZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
U-2023 ube nzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokhu ingekho, siyabona imigwaqo lokhu ingamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezifanele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonse njalo into yakhona, lokhu kuxhokozela kudonselwana. Ngakho-ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Yebo, Baba Nkomo.
2023 thina singathi kubandla lethu eleZANU PF kanye lakuhulumende kube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama projects ade sikhandela ukuthi bafezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhala imigwaqo engabe injalo yokusuka eHarare seBelbridge isinhle kakhulu, sikhala futhi leminye imigwaqo ngibalisa even la ku-constituency enguye insizwa South, imigwaqo eminingi ama-dust road agrediwe alungiswa kuyahambeka kuhle kakhulu. Sikhala futhi njalo nakwezinye indawo ukuthi kunjalo, sikhala futhi nakuzomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni eziningi-ningi, lingena futhi njengoba sisho khona Zimbabwe is open for business, sisiba nabangani bethu abakhona la ukubana basiphathise, kube lokuthuthuka emsebenzini, abantu abaningi-ningi bayitholile emsebenzi, bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola labo ukuziphilisa. So singathi ngezindlela umnyaka ka-2023 ngithi thina ube ngumnyaka esikhandela ukuthi sisebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako Baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo lapho?
Hayi, lokho okutshoyo Baba uNkomo lapho kukhona izikhathi eziningi kakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu, hayi imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi bazakutshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payslip, kakaze wabamba nje into eyibufakazi bokuthi kwasebenza empilweni. Kanti-ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebeze bephila impilo le yokuthi bavuke bethengisa amaputi, bethengisa iziwiji, besezelangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni, khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthole ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji, umntwana ukhulela khwaphana azangeni isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi uBaba uNkomo akhuluma ngawo akafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Ye, Nkomo uyamuza suku yakhuluma lapho Baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo ayisikho lokho.
Ngingazi ukuthi uBaba Ncube angabe ekhayelele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ekhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sobe sikhayelele ukuthi lapho okuvulwa khona ama-factory kumbe kuvulwa imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kweni, ngabantu abebeqhatshwa labantu banabasebenzi. Kunjalo nje angeke uzithathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa laba ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abaqhatshwayo. Ngenye into ofanele sizwise yonke naleyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Lo wathi sifunde nje ngokukhayela ilizwe leZimbabwe sathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo. Maningi ama-projects akhona elizweni lakithi, singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngubaba uNcube ingabe iyiphi ayitshoyo ukuthi abantu bayayiswela. Kodwa nxa ukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa, yena lo umuntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi utholile uyaphisa abantwana uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqamba ibona ukuthi yiphi in particular ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho, kodwa thina ngokukhala kwethu ngama-projects akhona. Uba khona kwe-project ikuqhatshwa kwabantu.
Baba Ncube uyazivela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabe usithi ngamanga lawa kuziya phambili kumele kwenziwe
iye into ukuphele ngayitho ubaba unkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica lemisebenzi eminingi injongo kahulumende kumele kube yilokho kuthiwa yi-full employment kungabi khona umuntu ongasebenziyo hayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi kanti-ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amalayini abantu aba-alayinele ama-passport abafuna ukuphuma elizweni kuyakutshela ukuthi kutho ukuthi amathuba okuzithuthukisa loko kwenza abantwana kababoni khona lokhu ukuthi ubone abantu besiya phetheya betshiswa khona legoli nendaweni ezihlukahlukeneyo kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila sisiya phambili into eqakathekileyo ukuthi njengobaba unkomo ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo kuwo wonke amaprovinsi abantu kunini bakhala ngemigwaqo njengoba ubekhuluma ngokuthi kulomgwaqo osuka lapho usiya le kunabanye abantu namhlanje ungasuka usiya etsholotsha kuhambeki ungasuka usiya emaphisa kuhambeki ungasuka kobulawayo usiya enkaya kuhambeki sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 njengowenkaya lokhu ungakafiki indawo into edingakalayo yokuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu kungakhiwa kwamanye amaprovinsi amanye esala yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu kanti-ke futhi sisiya phambili into edingakalayo yokuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe eyakhe isizwe yenza abantu basebenze ndawonye baphilisane hhayi lokho ukuthi kuhlale kuxokozela kuxatshanwa kuso sonke isikhathi sike siyeni phambili ngendlela ehlelekileyo
lapho lizwe umnumzana efidlela ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association lo mnumzana Malaki Nkomo oyemele isigaba sensiza edala lephalamende kubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele njalo engumculi uMbongeni Ngema yena obhubhele engozini yemota evela emfeni eKwaZulu-Natal izolo kubika uNtungameli Nkomo
Wathinda thina, wathinda bangasokupha, saphasa phenduka saphenduka nje bovu.
Wathinda thina,
uModo,
wathinda
bangasokupha, saphasa
phenduka
saphenduka
Ungema waduma kakhulu ngengoma ezichiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla ubhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza Ngoxele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lephalamende umnumzana Desire Moyo olilunga le-CCC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulusizi njalo esidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema umlobi omkhulu umdlali westage omkhulu umhlabelelo omkhulu inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts
kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Ufunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, Ohoza Albert and other works of the Zulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo obaba uMbongeni Ngema, yagoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le-black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube ngisithi lilale.